sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 20 kuLwezi 2016 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iningi labantu elizweni lilokhu ligcizelela ukuthi imali yohlobo lwama-bond notes uhulumende othi uzayithulela uZulu alifuni njalo imizamo yokutshengisela ngalolu daba izaqhubeka lanxa amapholisa ivame ukuyivimba.
Ndekwenza kuthengisa nyabe nguthethe ngapi ngoba lakho uyabefuna imali mina ngiphethe iphepha oza ngipha lolo lutho ngubani engizamthengisela ngingamthengisela ngimphile ngingelanzuzo enzabalayo eza kuyingiphilisa ibhondi kali ngeke langiphilisa.
Ikhansili yakobulawayo ithi uhlupho lokuswelakala kwamanzi kuleli dolobho akusoze kuguquke masinya nxa izulu lingananga ngamandla lagcwalisa amadamu.
Umumo lokhunjalo kakulalutho olutshintshiweyo amanzi alokhu ehlupha. I-shedding yethu ngeye-72 hours lezulu kalikangenisi lutho emadamu.
Siza kuzwa eziphathelane labatsha, ezokholo kanye lezamasiko. Iningi labantu elizweni lilokhu ligcizelela ukuthi imali yohlobo lwama-bond notes uhulumende othi uzayithulela uZulu aliyifuni njalo imizamo yokutshengisela ngalolu daba izaqhubeka lanxa amapholisa evame ukuyivimba. Lokhu kulandela ukutshengisela okuqoqwa zinhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela eTajamuka, eZimbabwe Congress of Trade Unions, lezinye zisola uhlelo lwama-bond notes ezithi lungabangela ukuwa komnotho welizwe ngamandla. Unkosikazi Debra Mokasa, isiphathamandla senhlanganiso elwela abathengisa okuchiyeneyo ezitaladini yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi uhlelo lwama-bond notes luzabangela ukuthi behluleke ukuthenga impahla kwamanye amazwe ezokuthengisa ukuwoda.
Ezabhala incwadi zibhalela ubaba uMangudla ukuthi abuye sizomchasisela la sichasisele bheke ngazange ke siphendule ngazange ke sitshele nokuthi kuhamba njani lathi futhi sinike imbono yethu ngihamba bonnothi ukuthi azasi-asesa kangakanani silusize kakhulu ngoba even la izolo ngithena ngilalela i-ZBC ama-cross-borders nawo
kodwa lona udaba lokuswelakala kwemali lubhahe kanganani? Liyabona ukuthi abantu ababuyi ukuzothenga ngoba bavele abalamali kumbe bayiswele emabhanga?
Abantu abalamali baswela emabhanga. Ethi amabhanga wona ngokwabo kawanamali. So nabantu vele ukuthi noma efisa ukuthi noma efuna ukuthi ezodobha noma itamatisi efuna ukuthi isigqoko imali kayikho. Ngikhuluma so kathesi kulamaveki like last week kade senika ama-$20 ama-$30. So ngitshela ukuthi $30, $20 maybe over your pay maybe ye-$1,000 nxa kuwukuthi uyahola sibe lokuzwayo uzayithatha kangakanani kanjani yini njalo. Phambi kwakusasa ulayina ayikho phambi kwakusasa inxanye ulayini for 3-4 days ingekho. Sibese sikhuluma ngakhona ukuthi njengobana i-RPZ sithi sisebenzisa ama-plastic money. I-plastic money yona leyokuthi uzahamba uyeswayipha and nayo idlela abantu izimali ngoba uzahamba kuphela eshop ufike kokosar kumbeni ko-T M ufike uswayiphe uthenge uthenge. Nxa usithi uyathi uyatshayisa emthineni uzosokuthi ayokulikhadi kwakho kumbeni ifoni yakho yona leyi ekhokheji kakusela mali. Okuthi le percent yangkhona I think sokusiba lokunye okwenziwayo sokusiba le black market vele yenziwayo kuma-plastic money yona le ekhona.
Lowo ngunkosikazi Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso elwela abantu abathengisa okuchiyeneyo ezitaladini eyobulawayo Vendors and Traders Association. Sixoxelaye ekobulawayo. Silokhu sikudaba lunye inhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economy Association ithi imanyana lomphakathi ukuchodoza inkulumo kahulumende yokwethula imali yohlobo lwama-bond notes ngoba izaphazamisa umsebenzi wabo. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abenhlanganiso le bathi ukwethula imali yama-bond notes kuzaphazamisa bona kakhulu, bona bevele besebunzimeni kwezomnotho. Unkosikazi Edna Sayi, ngumfelokazi ophila ngokuthengisa inkukhu esigabeni seJombe, emela abalobugoga enhlanganisweni yezichiya. Unkosikazi Sayi uqala uziphilisa ngokuthengisa ngomnyaka ka-1995 ngemva kokulimala okwabangela ukumiswa wakhe umsebenzi. Sizwe elandisa imbono yakhe.
Ndekwenza kuthengisa nyabe nguthethe ngapi? Ngobo lakho uyabefuna imali, mina ngiphethe iphepha. Oza ngipha lolo lutho ngubani? Engizamthengisela, ngingamthengisela, ngimphile. Ngingelanzuzo enzabalayo, eza kuyingiphilisa. Ibhondi kali ngeke lamphilisa.
Usayuthi usemnyameni laye njengabanye phezu kwalo lelo bond note engelalo ulwazi olwanelayo. Obona ngezokuqoqwa kwenhlelo enhlanganisweni yezichiya unkosizana Maria Masango uthi yamethusa laye indaba yama-bond notes njengomuntu ophila ngokuthengisa impahla ayithenga kwamanye amazwe.
Ngizwa ngisesaba ngoba nxa ngicabanga ukuthi ngizafuna ukuya eZambia, mina ngizafuna ukuya eSouth Africa, ngizafuna ukuya eBotswana, ngizafuna even ukuya eChina ukuyathenga, ngizayithatha ngabi foreign currency nanku sengisebenzisa iphepha lemali eleZimbabwe. Kuntshengisa ukuthi uhulumende wethu kalandaba lathi. Even though thina siyithi abantu ababambi i-economy elizwe.
Umbono lo ugcizelelwe ngunkosikazi Lawrence Banda okhokhela uhlangothi lwezichiya onguye njalo osanda kukhethwa ukhokhela inhlanganiso emele abaphila ngokuthengisa kuzwekazi le-Africa e-StreetNet International.
I-bond note thina njengezichiya isibisele muva vele isitshayisa i-reverse, i-reverse engamnandi isibuyisela ku-2008 lapho esasala khona siphethe ukuquba wamaphepha. Sesiphethe amabhuku akobhevali awangaphingaphi agcwele ama-zillions agcwele ama-trillions. Ibale lithi bond lithi ubugqili. Sesibonded kuhulumende. Asingeke ngichaphe ngiye South Africa ngithwele i-bond note. Kunezinto ezinjengabokhobesa. Why kumele iZimbabwe izenze ibe yiphathi yezinto ezinjengabo-SADC enhlanganiswe enjenge-SADC xa ingafuni ukudlelana nalawo mazwe? Kudiliza ubudlelwano. Asisoze sivume ukuthi siphiliswe njenge-island. Labantu beZimbabwe ngeke babe yizigqili ezingaphumiwe eZimbabwe.
Amalunga enhlanganiso yezichiya athi kungaba ngcono nxa uhulumende engasebenzisa imali yeSouth Africa eRand, yona esetshenziswa njalo lakumazwe abalisa eleSwaziland, Namibia, leLesotho, kusadingwa amacebo angasetshenziswa ukuqeda udubo lwemali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ikhansili yakoBulawayo ithi uhlupho lokuswelakala kwamanzi kuleli dolobho akusoze kuguquke kunsukwana ezilandelayo nxa izulu lingananga ngamandla lagcwalisa amadamu. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo loCouncillor Gideon Mangena olilunga lekomithi ebona ngenhlelo zamanzi e-Water Committee kuleli dolobho.
Umumo lokhunjalo kakulalutho olutshintshiweyo. Amanzi alokhu ehlupha. I-shedding yethu ngeye 72 hours. Lezulu alikangenisi lutho emadamu. Sicela sibili labathandazayo ukuthi sesisesimeni esibi, abantu sithandaze uNkulunkulu asihawukele kube lamanzi angena emadamu. Kuba kungasemanzi angena emadamu idolobho lakoBulawayo liyabhubha sibili. Kho esikucela lokuthi izakhamizi lazo zikuzwisise. Zisebenzise kuhle amanzi ngonanzelelo zingaphongukuthaphaza nje amanzi ngoba isimo esikiso sibi kakhulu.
Ye, kodwa zona izakhamizi lokho elizinika njengekhansile inkonxa leziyane zamabhawuza ukuthi abangalamanzi baye kukha khona.
Ye, amabhawuza sibili ayagijima kakhulu kundawana zonke. Siba lama-problems okuthi nxa kushediwe amanzi. Kule ndawo amanzi kathese avele angafiki khona sokuhamba wona amabhawuza ukuthi ayenika abantu amanzi. Sibe lezigaba ezithi njalo kulezimfa ezikhona lapho kubuthana khona abantu. Kuyabe kudingakala ukuthi khona kube lamanzi, siyahambisa njalo amabhawuza ukuthi ayenceda abantu ezigabeni ezinjalo. kube kanti njalo kwezindawo silenhlanhla silamabholes amabholes laphana yena lakade sithelezela ngawo izingadi siyamisa ukuthelezela kwezingadi laphana sithi abantu kabazuze amanzi ngoba amanzi kuqakathekile ukuthi abe khona ngemakhaya yikho esizama ukuthi sikugijimise sikufundisa njalo abanye bayakuzwisisa njalo abantu sibili kakhulu
lo ngukansela Gideon Mangena wenkulumane lenketha olilunga lekomiti ebona ngenhlelo zamanzi ewater committee edolobheni lakobulawayo ubekhuluma icingweni lestudio 7 ekhona le kobulawayo ngesizwe eziphathelane lamasiko silo Gibbs Dube we studio 7
Awin bibawa silale mawin bibawa silale mawin
yebombe zulukandaba lingalithona njani lapho likhona khona ngapho ngemakhaya thina siyaphila sibe kumangalisayo ye lamhla ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu ensuku zonke nginonkosikazi Consilia Mlalazi uyincwadi kwezamasiko esintu njalo ungukansela edolobheni lakobulawayo siyakwamukela kuhlelo nkosikazi Mlalazi
baba
ninjani? Hayi siyaphila linjani khona phakho kubulawayo?
Hayi kubulawayo siyaphila baba sibona ukuthi angelanga.
Ye ungabe ngelela uZulu mama?
Ah usalibona nihlabethulu. Ninjani?
Ye ngiyethemba baba kuzosibili kakhulu. Ye asiqinisike ungqoqo yethu lapha ngikhuluma ngezamalobolo. Ye singathi amalobolo kulezi insuku abizwa njani?
Amalobolo awalezi insuku awasafanani lakudala. Kwakuyikukhulumela nakudala ukuthi kwakungakhangelwa ukuthi umntwana umfundisile kumbe umenzeni kwakuyikuhlanganisa nje ubuhlobo kwakubizwa asiyali ukuthi kwakubizwa but khathesi ubizo lwakhona selungani lutshiyene lolwakudala
singathi-ke lutshiyene kanganani kungaphi lapho ngani lutshiyene khona
kusuko kuyizinto kwakhona kube kuningi kathi kuqala thina sikhula sabizelwa nxa kwakubuye kuhle ekhaya kwakubizwa ukangaziwe kubizwe amalobolo kathi siziba ningi izinto esezibizwa kuba amagaza amajali amasudu amaselifoni izinto zibe ningi nje ungakusabakwazi ukuthi kathi udlule kuma isimobali khonapho ngingazi kumbe ngikuthinta kwesikhathi nangokwenzako ukuthi imfundo njengoba siyebe sikhangelele ukuthi abanye abantwana babe befundisiwe umuntu abesenanzelela ukuthi njengoba ngikhiphe imali yami engaka lumuntu kumntu abaza kuya khona uzafika enze kuhle bese kufithi-ke nalaba abalobolayo abanye bagcina sebesithi angithi ngamthena kathi kuqala ukulobola bekuyikuhlanganisa ubuhlobo
Siyezwa kuthiwa abanye sibiluzwa umuntu ebiza azebize lalokho kuthiwa ngama-iPad, amaselefoni, into ezinjalo. Kambe isintu siyangaphi khonapho?
Sesihamba, sesiyakogoqanyawo. Sikhanyelela ukuthi thina ngale yithi esisilungisisayo isintu sakhona. Manje ungani siphunyuka kithi thina ezandleni zethu. Laba bona laba ababizelwa ama-iPad bona kutho ukuthi bazabe sebebiza izimota ngoba kakusahambelani sibiti sekungani sekuthiyani
manje kubiselwa njani emuva khonokhu unkosikazi Mlalazi
mina kangikuboni okuyizinto lokhu kubuyela emuva ngoba kufike ngani thina kasisavume ukuba ngumthwakazi kungasilandela kuhle sibili kahle kungani sesilahlekile sasisalwazi usiko lwethu sebehamba nje kusithi gaga abanye othi lana umbuza unje ekulandisela ngokuthi hhayi ukulobona kwakungashisi ukuthengisa umntwana kwakuyikuhlanganisa ubuhlobo sebebantwana abakuthumi lokho injeni sesikhangelela ukuthi umuntu wamilo ufunde okunganani uzafika abenzeleni khona ngale kwabozala kwakhe kungabe kusagaxi ukuthi izinto zakhona ngoba even yena ukangaziwe sakutise ube khona lobizwa ama-2000 3000 10000 athi inkomo uzabe usuzaziza zibe zimalini uzaziza bo-2050
Kulobo zima sibili kakhulu ye siyawazi ukuthi vele amalobolo kulotsholwa abantwana kodwa ke isikhathi sethu yiso singasazavumiyo sicela ukuthi uvalelise uZulu
angazi sabenzulu ukuthi indaba ezinje singazibamba njani thina njengomthwakazi. Mina ngithe ngikhula ngikhuliswe likhekhu elaliyilo elayazala umama. Wayengitshela ukuthi kulotsholwa abantwana, wayesithi kithi ukhozi oluhle ngoluthi lungatshaya ludlulele phezulu. Ngapha sikudingisisa simbuze ukuthi utshoni ngakho. Athi kuhle nase kulokunye kumbe umuntu esephosile abantwana ababili phakathi kwekhaya. Uyakukwazi la ukuthi noba inkomo lezo ziphumile kazisariziswa ngoba sekunabantu abakhona. Nawo engunanzelelayo khathesi ukuthi hhayi thina kuphela ezilongu sikhithina abantwana yisifo esivela kuNkulunkulu. Akhona kabakho.
Siyabonga kakhulu-ke nkosikazi Consilia Mlalazi. Ye unkosikazi Mlalazi-ke uyingcweti kwezamasiko esintu njalo ungukansela kobulawayo. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo kulolu hlelo lomasiko lokuphilwa kwabantu nsuku zonke. Olivalelisa ngenjabulo nguThembo Sithembayo, uGibbs Dube Lilani.
Siyabonga Gibbs. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 6065 laku 15460 kHz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Silichiye njalo kancinyane ezandleni zikaMike Hove weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo. Igama lami nguMike Hove, ngimele uNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxe losikhulayo uNkosikazi Thandinyoni, ongumbhali wephephabhuku leDivas Inc. Siyakwamukela kuhlelo Nkosikazi Thandinyoni, unjani?
Ngiyaphila lengalinjani.
Hayi, ngiyaphila Thandi. Akungitshele ngamafishane, ngubani uThandinyoni?
UThandinyoni yintombazane esakhula kokuqela ama-talent ephiweyo kakhulu.
Wena uyintatheli zendaba zempahla, a fashion blogger. Kuyini okwenza ukuthi ufune lo msebenzi?
Umsebenzi wami uyangithokozisa kakhulu ngoba ngiyenza lokho engikuthandayo. Njalo nxa sengikhangela umsebenzi wami eDivas Inc. akupheleli kwezokugqoka, kodwa kuya ngabafazi. Sikhuluma ngezokugqoka ngabafazi eziphathelane labafazi. So yinto engathi into engizithandayo sibe.
Kodwa umsebenzi wakho uqakatheke okungakanani?
Ngibona umsebenzi wami uqakatheke kakhulu ngoba uyangipha ulutho lokusebenzela. Nxa uthanda ulutho loba izinto ziwomile, but kulolutho loliyana oluthandayo sibili ukuthi kuyakupha ukuthaba lapho ezinye izinto zingahambi kuhle. Njalo indlela engiphathwa ngayo emsebenzini ukuthi abantu babona lokho okwenzayo bakwamoyele bakuthabele. Lakho khonokho kwenza kungenza ngithande umsebenzi wami kakhulu ngalokhu okuqakathekile sibe.
Phephabhuku laseMelika le-fashion elibizwa Fashion By liyatsho ukuthi ababhali bempahla balamandla okuguqula indlela abantu abasha ezigqoka ngayo. Lokho kuyiqiniso na?
Liqiniso ngoba nxa abantu bebala lokho okubhalile ngokokugqoka babe befuna ukuthi bakhange labo njengabantu abagqokela kokuphezulu kumbe abantu abacacayo. So ngalokho abantu into oyibhalayo nxa wena ungumuntu oyenza abanye abantu bafise ukugqoka ngendlela wena ngalokho ovumelana ngakho, bachiyane lalokho wena othi awuvumelani ngakho.
Ngubani olamandla phakathi kwama-fashion blogger aku-social media lalaba ababhalela kuphephabhuku?
Mbona ababhalela kuphephabhuku yibo abalamandla ngoba yibo abalababali abaningi. Ama-blogger emaqinisweni ukuthi kubafikela ba-online kuphela. Njalo even online bakhompyutha lamamagazini. Ama-magazini yiwo angani alama-readers amaningi. Ama-magazini yiwo akhona futhi laku-print. Kubanika ababali abaningi ukudlula ama-bloggers.
Njengontateli zendaba zempahla, uyasuthiseka na ngemali oyitholayo?
Ngingathi uma ngifika kumali engiyitholayo, ngiku-economy yokuthi ngibona ngingcono kulabanye abangatholi lutho ukuthi ngiyabonga ngalokho engikutholayo, njalo lami ngiyabona ukuthi lokho engikuthola yilokho okukwaniswa imagazini ngaleso sikhathi.
Wena njengomuntu osakhulayo oselesikhathi usebenza ungumbhali, ulo mlayezo nawo okupha abasaqala ukubhala?
Ngilawo. Ngibona ingathi abantu babona ukubhala kuyinto abayisabayo, ukuthi ababone kuyinto abangayenza ngoba ingela buzo omkhulu kangawo. Kodwa ekucineni ngibona abantu kumele bayenze ulutho ngoba bayalithanda.
Laba abafisa ukubona umsebenzi wakho bangawubona ngaphi?
Bangibona ngile website yami, ilink yakhona yabi khona ku-Facebook page yami, njalo ngibhalela iDivas Inc. So ungasubscriber for iDivas Inc magazine, i-subscription yakhona ngiyamahara. Abantu bangabona umsebenzi wami, njalo ngihamba ku-online magazine yethu lo msebenzi wami.
Yiliphi icebo elidlula wonke olunganikeza abasakhulayo ngesigqoko zanamuhla?
Engingabanika lona abakhulayo ukuthi ngabazihloniphe ngendlela abagqoka ngayo. Kukhona okunye okokuthi kuyangena, abantu sebesiba ngoseyile sebegqoka kuphela. Hhayi, gqoka ngoba wena ubona kuyindlela, ukubona kukuhle, hathi ngoba kugqokwe nguzani, kwagqokwa nguzani, kwagqokwa nguzani. Wena gqoka ngendlela ofuna abantu bakuphathe ngayo, njalo gqoka ulutho hathi ngoba lugcwele kodwa ngoba wena uyaluthanda. Okunye engingakutho yukuthi abasakhulayo kuzamele bahloniphe imizimba yabo, ngoba ukutshengisa umzimba wakho ayisikho kuhle akuniki iphicha enhle ngawo. Ukutshengisa umzimba akusikho kuthina, kodwa kule ndlela zokuthina ubukele ngendlela, kodwa ufihle izitho zomzimba wakho uhlonipheka.
Hayi, ngiyabonga Thandi. Benimamela uhlelo lwabasakhulayo. Ngixoxa lombhali wephephabhuku leDivas Inc, uThandi Nyoni. Ngenani kuhlelo lontungameli inkomo ngeviki elizayo. Olivalisayo nguMike Hobe, ngimele untungameli inkomo. Libe ngelanga elihle.
Siyabonga Mike. Ngesizwe eziphathelane lokholo.
Yebo kambe ezulu kandaba lingali tshona njani lapho likhona-ke ngemakhaya. Mina ngapha-ke uGibstube ngiphilile kakhulu. Ye, njengenhlala yenza-ke sixoxa-ke ngezenkonzo lapha-ke ukholo lwesiKristu. Namhlanje-ke silo umfundisi uBongani Halimana weGrace Chapel Church. Mfundisi Halimana, sakubona baba.
Yebo baba, linjani Ntube?
Hayi, siphile kakhulu. Kunjani khona ngapha lapho likhona?
Yebo-ke.
Ye, so-ke akutsho-ke mfundisi, ukhanya ngizani eZimbabwe sibili abantu abaningi bayadubeka, kambe singathini nxa sikhangela-ke ugwalo lweBhayibheli?
Ngibone ngathi abantu beZimbabwe udubo luqale nje kudala, aluqalanga nje eminyakeni lesibhekane nginayo. Ngingakhumbula kahle ngizothola ukuthi sisanda kuthatha thola uzibuse sivele sangena enkingeni endaweni ezihlukene zelizwe. Kodwa-ke azange thina-ke njengamakholwa sakuthatha sakubheka sakubona kuyinto eqakathekileyo efanele siyibheke siyiqondise. Okwamanje sesicabangile ukuthi no, thina njengabantu abakholwayo kufanele kuphatheke kwezombangazo.
Ye, masikhangele-ke lina khonapho njengabantu bokholo lwesiKristu, polingena njani kwezompolitika na?
Asikwazi ukungena ngendlela yokuthi sikonteste kumncintiswano or kuma-elections njengamakristu or njengamabandla ezokholo, but siyakwazi ukuthi simelane lokuhlukunyezwa kwabantu ababusizakala elizweni.
Ye, nxa sesikhangela-ke umbhalo sibele eBhayibhelini, kuthiwani ngabantu abahlupheka kangaka?
Ya, abantu abahluphekayo ngitho laseBhayibhelini kukhona-ke zikhona izigaba eziningi esihlangana nazo. Uthola ukuthi abantu, for example, abantwana bako-Israyeli bengena esikhathini sokuthi bahlukumezeke politically. Ma sebehlukumezeke politically, uNkulunkulu besibakwazi ukuthi phakathi kwabo aveze umuntu othile ozosukuma aye bakhulula. Asibheke-ke indaba yokuvela kukaMoses. UMoses uvele from nowhere, wavela nje esengumkhululi wabantwana bako-Israyeli. And labo bakubonile ukuthi nanga umkhululi wethu, bakholwa ukuthi uNkulunkulu sesifikile phakathi kwethu through lumuntu, bavuma ukukhokhelwa nguye baze bafika-ke enkululekweni yabo. Bese ngithi mina singabe thesingakafiki kulelo zinga elizweni lethu, but-ke kungekho kudala sizobesifikele kulelo zingeni lifana lelifana labantwana bako Israel.
Kodwa ubona ngizani kuzaze kufike sokutheni kulelo zinga baba?
Njoba ngitsho nje ukuthi inkomba zonke zikhona zibonisa ukuthi kulelo zinga seseduze nanku phela sikela ngo 1980 azange sawubona amabandla ezokholo esukuma ngaphandle nje kwe kubandla le Roma lapha lalaphayana lalo ngesikhathi sombukazwe butike okwalumnyaka sibona amabandla amaningi esukuma emelana lesengo esikhona esokhulumende obusayo besithatha lokho elikwenzayo madoda akukho kuhle ebantwini besephile elizweni. Ngiyacabanga ukuthi izimpomba ezindle lezo ezibonisa ukuthi ibandla likaNkulunkulu selikubonile ukuthi kufanele liphatheke ekukhululweni kwabantu.
Singathi ke abantu abahlulukeleyo njalo abahluphekayo kakhulu ababuya khona ngapho eJohannesburg libasiza njani?
Ziningi indlela ke esifundisana nabantu abanezinkinga ezifiyeneyo. Ngikhuluma nje kuvele umonakalo wezikhukhula o-affect indawo eziningi ezigoqela i-Alexander. Ngizokhuluma ngaleyo ndawo ngoba yile khona laphayana sancedisa kakhulu nothi njengebandla engikulo but njengabantu ababuya emabandleni ezokholo athiyachiyeneyo yile sanikeza abantu labayana abebengala mpahla zokugqoka abebengela ngubo sabanikeza izingubo okuhlanganisela futhi nokudla fike lapha sabasiza kakhulu. Kanti-ke emuva le ngiyakhumbula sonke kusekusha kithi kuwe kwaba nenkinga esibhekane nayo ye-xenophobia. Ngibona amabandla amaningi esukuma esiza abantu right across ilizwe lonke le-South Africa and ziningi izinto esizenzileyo futhi njengamabandla. Ngithola ukuthi amanye amabandla alama-non-governmental organizations aphathekile kakhulu ekusizeni umphakathi ohluphekileyo.
Yes, ngathi ke isikhathi sethu sesihambile ke mfundisi, ungathi usivaleleke ngomthandazo omfitshane khona baba.
Hawu, siyabonga baba, asithandazeni. Siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele, nanti ithuba esilithathayo siza kuwe ngoba siyakholwa ukuthi uNkulunkulu wethu, uNkulunkulu ongeke uze usilahle, uNkulunkulu ongeke uze usidele. Sibonga ukuthi wena usithanda ngothando olungelamkhawulo, lanxa sezinkingeni ezinjani uniyazivela, usenze sibe ngabanqoba abapheleleyo ngeNkosi. Nenkosi uKristu Jesu inkosi yethu siyathandaza. Amen.
Ye, amen mfundisi, siyabonga kakhulu. Ungadinelwa kusasa ke mfundisi omkhulu.
Siyabonga baba, siyabonga Madube.
Ye, namhlanje ke bengixoxa ke lo mfundisi uBongani Halimana weGrace Chapel Church ukhona ngale ke eJohannesburg. Sinethemba ukuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Olivalelisayo emoyeni ngenjabulo uMthembu Zithembayo uGibbs Dube. Ngimele uNtukamini Nkomo ojayele ukwenza uhlelo lolu. Lilale Zulukandaba.
Singakehlukani kodwa isikhangele ezinye zezindaba ebesilazo. Iningi labantu elizweni lilokhu ligcizelela ukuthi imali yohlobo lwama-bond notes uhulumende othi uzayithulela uZulu aliyifuni njalo imizamo yokutshengisela ngalolu daba izaqhubeka lanxa amapholisa ivame ukuyivimba. Siligqiba lapha uhlelo lwethu okwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.